lamhlali langa elibuhlungu kakhulu libuhlungu ukuthi akulantu edunga umzimba njengokwazi ukuthi uitaye ngapi namhlanje njalo uyasigamula amadolo ukutshengisa ukuthi ibezane PF yangikhona le yathunywayo eyamthumbayo akulanto ayenzayo simfaka emthandazweni uyitayigamara ukuthi sithemba ukuthi uSomandla lapha khona uyamphathisa njalo uzabuya enyamani
imuli yakhe ithi thakazelele ilanga lakhe lokuzalwa ngokuyahlala e-Africa Unity Square lapho abevame ukutshengisela ehlezi khona labanye bakhe. Ungathi kuqakatheke kangakanani lokho?
Kuqakathekile kakhulu ngoba yilo ilanga lokuzalwa kwakhe njalo yiyo indawo lapha ehlezi khona emelele impendulo yakhe encwadi ayinike yona umgame. Ngilethemba ukuthi amaZimbabwe amaningi bahambile bayathakazela leli langa lo lika-Idayi umuntu owazinikela ukuthi akhulule izizalwane zaseZimbabwe okuyafikisa ugalo kumgame ukuthi ayithiye isihlalo. Into engakaze yenzakali isenziwa nokuthi ngubani kodwa yena wazinikela. So ngilethemba lokuthi ilanga leli kuma-calendars ethu sonke kuzaba lilanga esalikhumbula mihla ngemihla minyaka neminyaka sikhumbula uitayi gamara.
Imuli yakhe ithi njalo kulambiko eyitholayo ivele emapholiseni ekuthini sefike ngaphi kudaba lokumdinga. Uthini ngalokho?
Avele amapholisa eZimbabwe awalandaba lezizalwane zaseZimbabwe ikakhulu izizalwane eziphikisa imibono yabo eyomnotho leyemsebenzi okutho ukuthi uitayi alokhu akwenzayo ngokulobela umgazi igwalo lokuthi achiye isihlalo sokuba inkokheli yaseZimbabwe ngokuthi sedlulekile yinto eyamagamula amadolo